Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Abebandla le Citizens Coalition for Change bathi akekho ozaxotshwa kumakhansili abikwa ebexotshiswe ezikhundleni ngumnumzana Sengezo Tshabangu.
Sithethe ukuthiwa namhlanje ukubana siphe abantu update. Kule ncwadi esibhodayo ku-intanethi esikhuluma ukuthi i-CCC silikola abantu abangu-16 amakhanseli. Uzulu wonke bekwazi. Simyazisile through our press conference ukuthi akula muntu we-CCC okhithiweyo. Njalo akula muntu ozakhithwa nguTshabangu.
Bawugqibe namhlanje umhlangano wabasakhulayo abalamabhizimusi asacathulayo owamalanga amabili obuqoqwe isigodlo semeli weMelika eZimbabwe weZimbabwe Exchange Alumni Program.
Besikhangela lapha ukuthi intatheli izindaba zisebenza njani, besicubungula sibona ukuthi ovuze kutshintshwe ekusebenzeni kwintatheli yiwuphi.
Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba bethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebandla le Citizens Coalition for Change bathi akekho ozaxotshwa kumakhansila angamachumi phosa ayisikhombisa 66 ababikwa sebexotshiswe ezikhundleni ngozithi ungunobhala jikelelo waleli bandla umnumzana Sengezo Tshabangu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziva emhlanganweni lentatheli izindaba eMedia Center eHarare lamhla. Usiziva uthi akula kansela ozachiya umsebenzi kulabo abalotshwe encwadini kaTshabangu ozithi nguye unobhala we-CCC.
Sithethe ukuthiwa namhlanje ukubana siphe abantu update. Kule ncwadi esibhodayo ku-intanethi esikhuluma ukuthi i-CCC silikola abantu abangu-16 amakhanseli. Okokuqala sifuna uzulu wonke bekwazi. Simyazisile through our press conference ukuthi akula muntu we-CCC okhithiweyo. Njalo akula muntu ozakhithwa nguTshabangu ngoba uTshabangu simkhambise High Court of Zimbabwe where iparty ye-CCC i-applicant uTshabangu engeyona responder. Sibatshela e-High Court ukuthi lo uzithi ngu-Secretary General ngaso Secretary General we-CCC ngoba sila position yona leyo eka-Secretary General. So indaba leyo izangena High Court emalangeni azayo.
Ukhuthaza uZulu Usiziva ukuthi angaze azinaka lezo ncwadi ezibhoda enkundleni zokuxhumana ezebulenjini.
Kungakakhulunywa i-decision e-High Court, i-local government ministry le-parliament ayikwanisi ku-acta encwadini ezivela kuTshaba ngoba indaba naleyo isemakhoti eZimbabwe. So abantu abahlaliseke besuthiseke bebekwazi ukubana konke lokhu yiplani yezanupf yokubana ithithiwe ibandla labantu. Asimeni letemba siye phambili wa going to defend our party. Yeye kuzaba nzima kube mnyama kodwa that is the struggle. Kulokhu nzima kuyahlupheka kodwa abantu bayebekwazi ukuthi thina njengobukhokheli be-CCC iparty silayo siyibambile ngoba iparty yabantu. Iparty izagcinwa ngabantu be-Citizens Coalition for Change.
Isikhulumeli sikaTshabangu umnumzana Khalipani Phugeni uthi ukungahlonitshwa kwakhe ezindabeni bembiza ngokuthi uzibiza ukuba ungunobhala webandla yena evele enguye unobhala uqobo kwenza kube nzima kuye ukuthi akhulume ngalolu daba.
Indaba le ihambile enkantolo, i-judgment iphumile isabathalele edlulileyo, wayiwina ke le case. Manje angazi ke ukuthi angahlonitshwa kangaka abizwe kuthiwa lo ozibiza noma indaba isihambe e-court, i-court yafika yamgeza ukuthi hayi abakwazi ukuthi ba-reverse into ayenzileyo eyenza nge-office lokuba ngunobhala jikelelo sabambile. Ibuhlungu ngele ndaba kuye ukuthi athi ngapha elezitha zakhe political le media kumele ukuthi ngabe neutral.
Uphugeni uthi okukhulunywa ngusiziva phezu kodaba lolu kuyinto ayikhuluma ngoba engazi umthetho.
Akulanto ezostopha, kodwa ngiyazwisisa ke ukuthi baningi abantu abangawazi umthetho lokuthi usebenza kanjani. Kodwa mangingamnikeza advice, ngiyazi ukuthi baningi amebhaba omela baba advisor, kodwa mina ngothi lalilwazi lona omncane ngilalo ngolomthetho. Ngokomthetho ngakuya gijima kaye enkantolo ethi a kule nto enje siyenza ke noma ezoyenzakala, ngicela ke limise udaba lolu luqale ludlule.
Enye ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho, umnumzana Masimba Manyanya ongumqondisi wenhlanganiso ye-National Residence Forum Zimbabwe, ufanisa uChabangu njengomntwana okholisa ukudlalisa udaka.
He's someone who is coming to really create chaos where we think we're going towards a certain solution. If Chabangu was very serious about his motives, he would not have attacked the very center of people's hopes in this country.
Ngumuntu oza ukuzodala umonakalo ngempela. Ngesikhathi sicabanga ukuthi sesibheke esixazululweni esithize, ngabe uChabangu bezimisele ngezinhloso zakhe, ngabe akashaselanga amathemba abantu kuleli.
Lumsakazo awusanelisanga ukuzwa imibono yebandla lezanu-PF njengoba umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Farai Marapira ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo locingo lwakhe lungasatshelwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo abalamabhizimusi asacathulayo abakade besemhlanganeni wamalanga amabili obuqhutshwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe oweZimbabwe Exchange Alumni Program bakhala ngobunzima abahlangana labo obokufinyelela inkundla zebulenjini zokuqhuba amabhizimusi abo. Bathi njalo lokhu kuphazamisa imizamo yabo yozokuzithuthukisa. Ontanga laba bancedwa ukusungula lokulolonga lawa mabhizimusi phansi kwenhlelo zeMelika ezokuthuthukisa intsha labesifazana abasemazweni asathuthukayo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
Umhlangano lo oqale izolo waphela namuhla ubuphethe ingxoxo ezigoqela ezamabhizimusi kanye lokuzinakekela enkundleni zokuxhumana ezinjenge-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter. Omunye osakhulayo okhala ngemithetho eselizweni ephazamisa imizamo yabontanga nguCraig Ntuliki owenhlanganiso ye-Youth Emancipation.
That is why you have to approach bona laba bantu bakagovernment and liaise with them ukuthi kube le-youth initiative, whereby this initiative isho ukuthi wona ama-youth entrepreneurs, they pay low taxes, or at times when the business is just kicking in, they don't pay them at all. And we approach the government ukubana those same youths abaqala ama-youth businesses, they are also allowed to import their equipment duty-free.
Unkosikazi Matlatsi Ndlovu okunhlanganiso ye-Hustlers Summit uthi bayancengisa ebhizimusini labo lokunceda abanye osomabhizimusi ukuthi bethuthuke.
Sonke siyavuma ukuthi hayi kunzima, kodwa hayi siyancengancenga ukuthi sibone ukuthi lathi siyayenza okuncane lathi sincedise lapho esikwanisa khona. Singabe singekho lapho esingakwayisa ukuthi sincedise ngakho konke, but lapho esikwanisa khona ukunceda, hayi siyanceda.
Kodwa umphathi ntambo wogatsha olubona ngendaba zabatsha umnumzana Thino Machakaire uthi uhulumende ukuqakathekisa imizamo yabontanga njalo uzayenza konke okusemandleni akhe ukuqeda izikhalazo zabo. Kusenjalo kube lesikhathi emhlanganweni lo wokuxoxisana ngokuzinakekela kwalabo abalwela ilungelo loluntu enkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Omunye walabo abakade bekhokhela lingxoxo, umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, uthi kuningi okumele kwenziwe ukuze abantu bethole ulwazi kusetshenziswa ubulembu obe-internet.
Nxa si-access to information ngamalungelo abantu okufanele bebe nawo, so kuqakathekile ukubana kuqala siprotekte nokuncedisa abantu ukubana bethole ithuba lokubana bengene ku-internet. Ngakhangela emaphandleni abantu babala internet, so kufanele ukuthi uhulumende ebe-compelled ukuye kumake sure ukuthi wonke umuntu weZimbabwe ule-access to the internet. Kwesibili indaba yokuregulatwa-ke indaba yedatha ukubana abantu bekwanise ukuthenga-ke idatha. Okwesithathu yikubhalwa kwemithetho esithi legislative agenda, okubhalwa kwemithetho eprojekthi abantu. Akufanelanga ukuthi umuntu engakhuluma something kwi-internet esaba ukuthi kusasa uzabotshwa. So i-freedom of speech ibuya ne-freedom after speech.
Usibongumusa Ncube omunye laye owathola ithuba lokungena kunhlelo zeMelika uxwayisa uZulu ukuthi azivikele nxa esebenzisa ubulembu be-internet.
Nxa usebenzisa i-internet, usebenzisa i-social media, kuqakathekile ukuthi ubone ukuthi une-password. Password eqinileyo, usebenzise ama-number, usebenzise nama-letter ukuhlanganise konke ukwenzela ukuthi kungabi nomuntu ozakwazi ukuhack i-account yakho. Kuqakathekile njalo ukuthi njalo nje ubutshintshe i-password yakho. Okunye futhi ukuthi singathandi ukusebenzisa i-public Wi-Fi le-free. Ngiyawusathanda izinto zamahhala, asithandi ukuhlana le mali. Kodwa kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi abantu bekuhacke bethathe i-information e-private ngokuthi wena ugcine sewuloga into i-public Wi-Fi.
Omunye walabo ababona ngezobudlelwane loZulu esigodlweni seMelika lapha eZimbabwe, unkosikazi Becker Achanepa, uthi balesiqiniseko sokuthi umhlangano wabawuqoqileyo ongowakuqala lokhu basungulayo inhlelo lezi uncede bonke abaphatheke kuwo.
We know that there are a lot of alumni doing incredible things.
Siyakwazi ukuthi baningi abangena kunhlelo zethu zokufundiswa asebelayo imisebenzi etshiyeneyo. Injongo yethu bekuyukuthi sibabuthanise ndawonye babe lobudlelwano obungaphakamisa imizamo yabo abayenzayo esilethemba lokuthi ilakho ubaphakamisa lokuphakamisa ilizwe njalo.
Umbuthano weZimbabwe Exchange Alumni Summit ugqitshwe namuhla eHarare, lapho abasakhulayo abangene kuwo betshayela ihlombe uhulumende weMelika ngokubatholisa amathuba okuzithuthukisa ngolwazi, amacebo lokunye, njalo bathembise ukuyafundisa, ukucebisa lokuncedisa abanye abasakhulayo emangweni lapho abadabuka khona. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abenhlanganiso elwela amalungelo entathela izindaba eVoluntary Media Council of Zimbabwe namhlanje bamanyene lezinye ezigoqela iMisa Zimbabwe, Frederick Newman Foundation, le International Media Support besethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwendaba eZimbabwe. Lolu cwaningo luveze ukuba kusukela nyakenye kuze kube manje lumsebenzi ubhekane lobunzima bokuncindezelwa okokwethula kwemibiko. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umqondisi weVoluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Lofty Dube uthi ucwaningo lubavule amehlo kulokho okumele kulunyisiswe.
Besikhangela lapha ukuthi intatheli izindaba zisebenza njani, besicubungula sibona ukuthi ofuzwe kutshintshwe ekusebenzeni kwintatheli yikuphi. Sibebele umkhakhaso omkhulu lapha besikhuluma khona intatheli izindaba, abancane labadala bonke sibona ukuthi sibonisane ukuthi senze kanjani ngendaba yokuthathela indaba esikuthi ngama-ethics, the state of media eZimbabwe. Kube le discussion enhle kakhulu, abantu babuke imbono yabo ukuthi ngatshintshwa njani. Ngumcimbi omuhle kabi.
Umqondisi weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi ukhathazekile ngentatheli izindaba eziqila uZulu.
Hayi, siyalwemukela kodwa okungizwisa ubuhlungu ukuthi ngizwa kuthiwa intatheli izindaba zithatha imali kumasosi labantu abaphuma emsakazweni lemanyusipepeni. Ngemva kwalokhu ukuzwa khonokho, sizazama ukuthi lathi senze eyethu i-research around the state of corruption in Zimbabwe media.
Umongameli webandla ele-Labour Economist and African Democrats uLinda Masarira obekhona kulumkhosi wokwethulwa kwempumela yalolu cwaningo uthi abasuthiseke ngendlela abesifazane abaphathwa ngayo ngokukhutshwa kwemibiko ezweni.
Linda Tsungirai Masarira, President of Labour Economists and African Democrats. Imidia yethu ayibhale kuhle indaba zilabo mama phakathi, kumele imidia yethu iguquke.
Umabhalane weZimbabwe Union of Journalists umnumzana Perfect Hlongwane uthi impumela yocwaningo izenza bazinuke amakhwapha njengentatheli izindaba.
Sijabule kakhulu ngoba lokhu kwenza ukuthi sizinuke amakhwapha njengentatheli izindaba, ukuthi kuyini okufanele ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi umsebenzi wethu uqhubekele phambili kungelampazamo, kanye lokuthi thina singaziphatha njani lapho siqhuba umsebenzi ukwenza ukuthi sizwe sakhe.
Isikhulumi samapholisa ezweni, iZimbabwe Republic Police, U-Assistant Commissioner Ponyati usola ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ezweni.
Lama journalist sibamba nisonke. Siyazi ukuthi ama journalist nabe besebenza. Thina will be staying bale watchdog role. Njalo umsebenzi awawenza kumele siwunanze. Hatshi ukuthi sihlale siqabana kumbe sitshaye ama journalist nxa besebenza.
Umkhosi wokwethulwa kwempumela yocwaningo lokuziphatha kwentatheli zindaba ungenwe izintatheli zindaba abaqeqeshi bentatheli zindaba ingatsha zikahulumende ezilobudlelwano lentatheli zindaba okugoqela amabandla ezombusazwe. Ucwaningo lwalonyaka luveze ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba kanye lokuphanjaniswa ngezombusazwe ezikhona ezweni okudala ukungaphumi kuhle kwemibiko. Yimele umsakazo weStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili isingene kunyanga yesibili. Impi le iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo kanye lokungenisa usizo esilengeni seGaza. Impi le ilakho ukuphazamisa inotho yeZimbabwe njengoba iZimbabwe ithengiselana le-Israel kanye lamanye amazwe asebenzelana lalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo ngumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, umnumzana Stevenson Dlamini.
Umnotho weZimbabwe weyame endaweni eziningi okugoqela ubudlelwano lamanye amazwe aphetheya. Kepha amanye amazwe aphetheya lawo alobudlelwano namazwe alobudlelwano ne-Israel. Ngakho-ke sakhayela nika umzekelo eseseduze. Ilizwe lase-South Africa elinye lamazwe esidlelana lawo kakhulu kwezomnotho. Ukathi layo elobudlelwano obukhulu lamazwe athintane nangcwelezelane lasebenzelana lamazwe nalawamazwe ase-Israel, nelizwe lase-Israel. Ngakho-ke ngezinye indlela akusithinti directly, kuyasithinta nje ngenxa yokuthi labo esidlelana nabo nabo bavele bathintekile ngokwenzakala ngale, ngoba uphazamisa ukuhamba kuhle kwezimpahla ekhathi disruption i-supply chain.
Ezinye inhlangothi zikahulumende kumbe ezeZimbabwe ezingakhangelana lobunzima ngenxa yalimpi yiziphi?
Ngingafanisela ugatsha lwezezimo engathi yisho fanisaso. Ngathinta njalo ugatsha lwezebutho, ngoba siyazi ibutho lethu lithola ezinye zezikhathi zokuncediswa ukuboleli ubuthulo bamabutho wethu kuvelela izwe lase-Israel. Akho inxa yokuthi lisaphathekile phakathi kwe-NDA kuyanciphisa amathuba okubana ilizwe lethu lithole impahla ezinjengalezo okufuna ukuphazamisa ukuthutha kwenhlelo zikahulumende lakhulu kwingatsha ezizinsizeni.
Kulokuphazamiseka komnotho kumbe phazamisa kakhulu abantu nje abantukazana nxa sikhangela le mpi?
Hayi, nxa sikhangela abantukazana asikhangelelanga abathinta kakhulu, ngoba kuvele kuvikelekile ngokuhulumende kuye lobudlelwano kakhulu lamazwekana. Ngakho-ke ufakile ezinye ihlelo zezabona ugatha lwezama-industries umphathintambo wayo esithi ukubana sekuvulekile ukuthi abantu bazingenisele i-fertilizer, bazingenisele lokunye okuncedisayo. Kunanzeleleke obana kungabe kulokuthinteka kwezomnotho ngenxa yokuphazamiseka lokhu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kule mibiko esebulenjini ethi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala webandla le-TCCC usexotshise njalo amanye amakhansila umsebenzi. Lokhu kuza kulandela ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende kanye lamanye njalo amakhansila osekwenze ukuthi kuhlelo ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 kaMpalakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu kanye lomnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-TCC waxotshiswa ephalamende ngumnumzana Chabangu. Oqala lingxoxo ngumnumzana Phugeni.
Kulawa ma-recalls ongibuza wona owabonile lami ku-social media, ngithumela ke umlayezo kuye kubakuChabangu ukuthi akangazise ukuthi ngempela yikhona okwenzakeleyo noma yinto nje social media njalo mako okwenzakeleyo akwazi ukuthi angazise ukuthi lokhu kwenzakale nxa lo kubanga ukuthi izizathu sezitshintshe. Kodwa uzokhumbula ukuthi ngesonto wenze i-interview no-forward to Ezra Chibokubane. UThisa wambuza ukuthi usazoqhubeka ngama-recalls, wathi-ke ngizoqhubeka ngawo.
Baba Sibanda, likubona njani lokho?
Umhlonitshwa uPhugeni umsulwa nangokutsho kwakhe uyatsho ukuthi kala sizathu asaziyo ukuthi abantu abaxotshwayo baxotshelwayo. Laba ke okuthiwa khona ba-impozwa, angikwazi ukuthi ngabanjani okuthiwa ba-impozwa ngoba thi ngabi nanku ngiphandle okutsho ukuthi nga-impozwa kumbe ngangi-impozwa ngubani. Iqiniso elikhona ukuthi lapha sihlangana lezigani esezihambe zahlala phansi zavumelana lezanu-PF ngoba kuvele kuyazakala ukuthi izanu-PF yona ngokwayo kayifuni bandla eliphikisayo eliqinileyo. Bese bethola ke phakathina kwaleyo opposition kulabanye abazimiseleyo ukuthi hayi sikhona ukulincedisa ukubulala into yomphakathi.
Sibanda uthi hayi abantu oma labo laba ngabantu abahlala bengabantu ababhazukayo njalo bengabantu abafuna ukuthi babulale i-opposition. Uvumelana la yini lapho?
Vele into yayenziwe kobulawayo i-leadership ye-TCC yayimbi. Sengizwa nabakhwetha babona hayi into le ngibotisa ukuthi imbi. Qale kuthiwa kunabantu abalimpoziweyo ukulawa. Ngempela iqale ngaleyo nje. Ngiwuphendeke umbuzo wakho ngithi okwezanu ukuthi ngithi ubaba uChabangu usebenza lezayo kuyabe kunzima ukuthi mina ngikukhonfeme lokho. Esengingakukhonfema ngilokho engikubone kukhulunywa namhlanje ukuthi kuthiwe kule leadership ye-TCC ephezulu elwayo abalwela izikhundla abazama ukufikisana over izikhundla, lokho ngicabanga ngakukhonfema ngoba nami kukhona esengikubona ukuthi hawu ma sizokhupha abantu aba-impoziweyo bese sehluleka ukuthi laba babe yibo ababephethe indawo bangene uhamba njani.
Baba Phugeni, kuko konke lokho okwenzakalayo ngubani ophathiswa ngokwenziwa licele lakho koChabangu laphana?
Well at least mina into engiyijabulelayo ukuthi angithi bonke labade bekhutshiwe bakwazile ukubalisa ubuhlungu-ke ngoba kutho ukuthi sokuzomela ukuthi kubuye kusebenza ezinye izimali. Kodwa njengoba bekwazile ukubhalisa sesizotemba-ke ukuthi abantu bazosebenza nzima ukuthi kuphindwe kubuyelwe. Bese kuyakhulunyiswana, bakhulumisane indaba le yenze njani ingaphindi yenzakala.
Ye baba Sibanda, lingafuna ukumphendula yini laphana ubaba uPhugeni?
Umbuzo wakhe wokugcina uyabona yiwo ozatshengisela ukuthi lento abahamba beyikhuluma beyitshela abantu ukuthi hayi kwayimpuswa kulezinto ezingahambanga kuhle ngamanga. Iqiniso elikhona laba ngabantu abasebenza nezanu-PF befuna ukuthi bethathe imali, bethathe ibandla then bona bese besuta ku-5 years after that hayi akula ndaba. Leyi kasonto yabantu.
Cela ukuthi ubaba uPhugeni asipha amazwi akhe okugcina laphana.
Ibuhlungu lento leyi msakazi kakhulukazi ngoba isiyenze i-fight e-real yaba weak eyoku-impozwa kwabantu abangasiyo bakithi ezigabeni zakithi.
Siyabonga baba uPhugeni, akuyigqibe laphana baba Sibanda.
Ngingayigqiba nje ngokwazisa uMahlabezulu ikakhulu eMathebeleleni ukuthi singasetshenziswa abantu abadinga ukudla kwabo hatshi ukudinga ama-interest abantu beMathebeleleni. laba bantu asibaqalisa ukubabona namhlanje sike sababona abanengi babo ngingabaqamba ngamabizo osengezo chaba angokophulu alabanye abadala mhlawumbe ngeke ngabaqamba namhlanje akade besithi nga uPresident Chamisa ethe wabuya ukuzosebenzela eMathebeleland uthole nangiyana sebemungamekele bamuthi buya sizehlangana behlangana emalojini behlangana emahoteleni besiyadinga ukuthi bethi kuPresident Chamisa sicela usinike uzibane kuma laphana abe ngu-MP uzibanaye kuma laphana abe ngu-MP.
O ube ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda oyebandla le-TPC owaxotshiswa ePhalamende ngumnumzana Chabangu. Lo mnumzana Khalipheni Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Chabangu bexoxa le-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe beleSouth Africa zithi zikhathazekile kakhulu kulandela isimemezelo sikahulumende weSouth Africa esohlelo lokuhlola wonke amabhizimusi aqhutshwa ngabantu bokuza kanye lokududulwa kwabaselizweni ngokwekhewa emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseSouth Africa.
Ukwethuka, ukwesaba lokusola kwabeZimbabwe laba kulandela umhlangano oqhutshelwe ugatsha lwendaba zasekhaya, ugatsha lwezemisebenzi, ugatsha lwezindlu, omeya bamadolobho wonke elizweni, lenkokheli zomdabu kukhulunywa ngenhlelo zokududula abaselizweni ngokungekho emthethweni lokuhlolwa kwamabhizinisi wonke abantu bokuza. Umphathintambo ofisini kamongameli uNkosazana Khumbuzo Ntshavheni uthi idale la uphathintambo lemukela izinqumo ezethulwe emhlanganweni lo kulandela ukufa kwabantwana okucatshangelwa ukuthi kubangelwe yikudla abakuthenge emavinkilini aqhutshwa ngabantu bokuza emalokishini.
That focused on curbing effects of illegal immigration.
Lolu hlelo lusose ukususa abaselizweni ngokungekho emthethweni, ukuhlola amabhizimusi abo nokuvala lawo angelalungelo lokusebenza.
There will be immediate inspections.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lance Mlilo ongumgcini sihlalo enhlanganiso yeProgressive Zimbabweans Foundation uthi bakhathazeke kakhulu ngaleli nyathelo.
Asivumelani nakho konke lokhu okwenzakalayo, especially abantu abaseZimbabwe yibo asicabanga ukuthi yibo abazothwala ubunzima ngemva kwakho konke lokhu okwenzakalayo. I-ANC eyiwephethe ayibe yiyo efanele ukuthi azi ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu baseZimbabwe bebe kule ndawo, then kulungiswa kulokho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Lea uthi kuphika umqondo ukuthi kungani kunxwanelwa amabhizimusi ezizalwane ze-Afrika.
Thina sikubona kuyinhlekisa kakhulu ukuthi umuntu ethi esukela ezweni lakibo wangatshali imali elizweni lakibo, wakhetha ukuthi ezotshala imali elizweni lakho, ubuse umlandelela uhamba umguduza ungathi kuthiwa uyenza icala. Indaba yamaphepha is just a smoke screen. Indaba egijinyiswayo indaba yokuthi njengoba kunama elections next year, i-government ye-South Africa, especially governing party, i-ANC, ibonakala engathi ibhizi ixotsha abantu bangaphandle.
Ezinye izalwane zeZimbabwe zithi uMangoye uyasola ngezizathu zale nyathelo likahulumende njengoba sekule nqwaba eminyaka amavinkili la abantu bokuza ekhona kodwa zingekho ezehlakalo zokufa lokugula kwezingane okukhanya sekubhahile lamalanga. Kodwa ngilunga lenhlanganiso Operation Dudula eSoweto uNkosazana Nelimokhetsi uthi abahambe abakuza laba ngoba abakuthengisayo uzaqeda abantu ababo.
No, awekho right lamajuice lawo. Ya, and ayabulala. Ana esid mawuchukuza ukuthi uyishintsha urene isiya likwebu. Beka wesikhola kusala likwebu kamgara sikuphisa teng. So it's not good.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Vuyani Hlazo umsungulu wenhlanganiso ye-Women in Diaspora Association uthi nxa kuyindaba yamaphepha kungekho okunye emuva kohlelo.
Sibonge uThuso Khumalo osiphelo ludaba eseSouth Africa. Ku-laptop namhlanje lingasikhohlwa luyalandela uhlelo asiyisuzeni bomama lapho ukhangelwa ukuxotshiswa kwamalunga e-TPC kudalela ephalamende kanye lasemakhansilini. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.